Kona kusase kona sokuzakhanya ukuthi iyo endala yipi la. Kodwa ke u Biden ngiyabona uqiniswa yikona futhi ube ngu vice ka Obama. Kodwa kasazi ke ukuthi kathesi ke zizaba njani ngoba labo meya la ulo meya lo ongenileyo Bloomberg akazi ukuthi kuzazala nkomoni. I-election ijayele ukuthi ibe nzima ukuthi uyi-predict kusasemasinyane so.
Kodwa bakhona abanye abafana lo mama uKamala Harris abake bangani bayatshengisela ubukhokheli obuqotho kodwa kukhanya sebesemuva khonale. Ubona ungani singabona bona lapho abasebeqineni bekhwela phezulu beze bakhangelane babhekane lo Trump?
Yeah. Siyabona sokusiwa kubo Iowa. I-Iowa yayazi ukuthi njani. Yikho lapho kuba le mfihlakalo khona ukuthi ama-Iowa caucus lawana azaphuma lani. Nxa sokuvela lapho ke khona sizabona Iowa no Hampshire kusiyale. Umjaho sese is still everybody's race, kathesi. Asikwazi ukuthi abantu lezo abalizwayo yiliphi.